ngithi ebantwini bezimbabwe bantu bakithi hlalani likwazi ukuthi ezimbabwe akula opposition i-opposition besilayo sibili kodwa ibulewe ngubaba uTsvangirai usuke wasezonda kakhulu ukuthi kafuni kuqondiswa kafuni kuboniswa ubona ikhanda lakhe lilikhulu ukuthi izimbabwe yonke iyakwana ikhanda lakhe yikho-ke umuntu wonke ongani ubona okuthiyene laye kumele amxotshe kuyinhlanhla nje ukuthi kazange abuse nje uTsvangirai ngawo wabusa ubezaba luhlupho okudlula umgabe kodwa into esimangalisileyo-ke ebhalele ephalamende izolo yikuthi abezano labakaTsvangirai babenyandanye kwasuka kwasimangalisa ukuthi njengani ubaba uTsvangirai ethi yena lanxa esiqotshile kasoze akhonteste ubaba uTsvangirai ufuna ukuthi okokuqala empilweni yakhe izano ayizange iwine nini nanini lonkomo uJoshua esaphila izawiniswa nguye uTsvangirai empilweni yakhe ngoba thina sizimisele sibili ukuthi singakhontesti sitshengise sifakaze kumhlaba wonke ukuthi uTsvangirai izano PF uyayithanda useze wayidonethela amasithi koBulawayo especially eyami ephumula abantu bephumula bangixolele ngoba umuntu engisebenzelayo for almost 20 years namhlanje ngelanga lesi-20 udonete isithi yephumula uzano PF etsho njalo ukuthi kasoze abakhontesta bezano bamncedile kukhona abancedane khona lokhu siyakubona nje ngoba ubona kade wasuka kuhulumende ulokhu ehlala endlini kahulumende bayambonga ubaba uTsvangirai
nxa kuyikuthi ubulenhlelo ozenzayo lozulu baba Mhlanga zizaphazamiseka yini lezinhlelo nxa kunjalo njani
kangiboni ngoba sihlale phansi nje ngikhuluma nje lapho saseHarare sihlale phansi sathi thina abantu bezimbabwe baphakathi kobuhlungu lokhu bengakwazi becabanto enxeku le-opposition thina sizaqhubeka sincedisana labantu lapho ama-constituency ethu kathesi-ke sesizasebenzela amandla wonke impilo yethu yonke ama-constituency esisuka kuwo ngoba asisela sikhathi lapha ade sizimotshela isikhathi sithi siyancedisana loTsvangirai kathi uTsvangirai yena ubhizi uncedisana lo mgazi so sesile sikhathi sibili ithuba sizazinika ngayo yonke indlela yokuthi ama-constituency ethu ade siwasebenzela siqhubeke siwasebenzela.